usesichile ijaha edelizimisele ukuthi iZimbabwe zize emthethweni lamalungelo abantu ayinqaba. Njengebandla labantu sikhala lemuli yabo Mavinga sisithi kayikhale ngokuthula ngoba ujaha lo edezimisele ukuthi iZimbabwe izinze ifanane lamanye amazwe athe jikelele emhlabeni kakhulu ekhangela amalungelo abantu. Sidabukile njengesizwe sikamthwakazi, sibona ukuthi sesisele sinqunu ngoba edecebisa abantu bonke jikelele engakhethi umhlobo, engakhethi bandla, kodwa edezinto efundisa abantu ngamalungelo ayinqaba ukuthi abantu bafanele bahloniphane, bahlale kahle, bahlale ngokuthula. Ngalokho sikhala kule mudi yakoMavinga, sikhala lemudi yamaloya wonke, sikhala ngamalemudi zama human rights defenders, sikhale lama civil society organization ngoba edengomunye edephitsheka kakhulu ngokuthi abantu bahlale kahle, bahlale ngokuthula, njalo basebenzise imithetho enza abantu babe empowered. Ngalokho Mahlabe Zulu, sikhala lani kwi-COVID le ayikapheli iziqedisa abantu njengoba sokungena omunye umkhakha omutsha okuthiwa yi-Omicron. Iza fanele ukuthi lathi sihlakaniphe, silungele, sizimisele ukulandela ama-United Nations protocols okuthi sivikelane, sibindane lomkhuhlane lo. Mahlabe Zulu, ilanga sitshonile kujaha omutsha, ingqobe sikithi ukuthi sisabe sisebenza sifeze konke lokho ede ezimisele khona.
Kuyini kahle kahle ongathi lizamkhumbula ngakho ubaba uMavinga njengebandla?
Sizamkhumbula ngobungcitshi ukufundisa uZulu imithetho, kakhulu ukuvikela abantu abampofu abangalamali yokuthenga amagqwetha, singathi ku-hiring of lawyers, ngoba edengu-lawyer osebenzela uZulu, esebenzela abantu abahluphekayo. Njalo sizamkhumbula ngokufundisa kakhulu i-constitution. Ngezikhathi sibhala i-constitution wayeyimemba i-COPAC encedisana namagqwetha, nama-civic society, labantu jikelele. Okokugcina edezithobile down to earth, okungakutsho ukuthi uceceshile njengabanye abahamba bezitshayisa ifuba. Sifunde kakhulu ukuziphatha nokuhlonipha uZulu jikelele.